Umhlangano ungene ngabafuna ukutshengisa bevela kumagumbi amane elizwe ukuzabonisana phezu kwalolu gwalo ngemva kokuba abe-VSET bebhode bedinga imibono kaZulu. Iziphathamandla ze-VSET zitshele umhlangano lo owenzelwe e-Jameson Hotel e-Harare ongenwe ngabaphila ngokuthengisa iningi ungabesifazane ukuba lolu gwalo luqondiswe kuziphathamandla zabomasipala lohulumende ukuze kulungisiswe iziqondiso lemithetho okuhambelana nesimo eselizweni. Unkosikazi Duduzile Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela endaweni yakojikobanyika eChithungwiza.
Siyawuthokozelela kakhulu. Thina siyafisa ukuthi ngabe luma bayasingezelela imali njengoba kungelokunye esingakwenza ukuthi besingezelele besinike lathi imali yokuthi siyenze sithuthukise imisebenzi yethu bengani yakhulu.
Enye ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Masimba Kutshela uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe-VSET.
Ngibona njengani kuyinto elungileyo kakhulu ukuthi sebeqale ukuthi bakhulume lohulumende. Njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba ngu-national government kumbe engaba yi-local government, ama-council. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswa.
Ukuphuza kwahulumende uguqula imithetho leziqondiso ezilawula umsebenzi kulolu hlangothi ethi ngokunye okwengezelela izikhubeko.
Uhulumende ebekwazi ukuthi uzaba le economy ephansi kangaka. Bona njengani uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuthi azwisise ukuthi manage njani i-informal economy. Yikho bethatha isikhathi esiningi ukuthi babuye le mithetho. Kodwa siyakwazi njalo ukubona abanye bangikhona abakuhulumende yibo abalamankampani, so baye befuna ukuthi bavikele amankampani abo from abantu abathengisa phandle.
Ngemva kokubonisana neziphathamandla ezigoqela ezivele emahofisini kamasipala, umgcini sihlalo wekomidi yedale lephalamende ebona ngezabaphila ngokuthengisa kube lenkuthazo yokuba kumele kuqoqwe umhlangano wokubuthanisa inhlangothi zonke zempilo ezikulo msebenzi wokubonisana ongenziwa kuyiwa phambili. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngingumevisama.